So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7, ngomgqibelo mhlaka 12, uNcwabakazi 2017, nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isitolo se-KFC koBulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sitshiya abalelo dolobho, kodwa abakoBulawayo bayakulandula lokho.
Kayihloniphi abantu bakithi ngoba iqhubeka icamba amanga ngento esegcekeni ukuthi abantu laba abathi bazofundisa abantu yibo kanye abachathiweyo.
Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla akumanyano we-MDC Alliance?
Kulula ukuthi bese bebuya kebantwini. Esebantwini bengathi begwanda namuhla. Ithi bantu begwanda kambe mina nibone ngani angasimela njengabantu begwanda nxa singenza i-coalition ngobantu. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalinika umuntu.
Kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe esezile minyaka zingatholi iholo ngemfanelo.
Iqhiniso elipheleleyo kunzima sibili izenzi zakololiwe impilo yakhe iphila yazi waphila impilo yabantu abangasebenziyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isitolo se-KFC koBulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sitshiya abalelo dolobho, kodwa abakoBulawayo balandula limbiko. Lesi sitolo siqatshe abantu abangamachumi amane lanhlanu, kodwa bathi bona abanye babo abavela eHarare bazofundisa nje abanye babo umsebenzi bese bephindela njalo eHarare. Kodwa umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi okukhulunywa yi-KFC akusilo qiniso.
Ina sithi indaba le yasukela even indawo leyana iqalisa ukwakha. Abantu ababethiwe ithenda yokwakha indawo leyana babuya bevela khona leHarare. Baqhubeka futhi ngokuqhatha abantu abazosebenza phakathi kwendawo leyana bengabantu abavela khona ngale. Lokho ukuthi bezame ukuqhatha ngomunwe besenze thina abantu abangacabangiyo engani abantu bakithi abayifuna imisebenzi. Akusho iqiniso. Iqiniso yikuthi abantu laba kabazofundisa njengokukhuluma kwabo amanga. La abantu laba bazosebenza lapha nje sokungamanhloni okuthi indaba yabo isitoti sabo esibambile. Kanti njalo thina inkuthazo esinika abantu bakithi special abantu basemkhonweni emaNdebeleni ukuthi abake beme ukuyathenga endaweni ezinjengabo KFC ngoba baqaphele khona ukuthi bathathe imali zethu kodwa bengeke badeploy back to the same community abayenza labo i-business. Ngokunjalo siyakhuthaza ukuthi sekufikile isikhathi soku-identifya bonke abantu abakuya lapha lama-business awo bevela khona leHarare befike bengaqhathi abantu bakithi beqede lapho kungela development esayela abantu bakithi ukuthi sithi kubantu abanjalo asiyi kuthenga ezitolo zabo. Sisakhuthaza abantu bakithi ukuthi bengangeni ezitolo zabo beyethenga kizo ngoba bona bafuna imali yabantu bakithi. Isitolo sokuqala esiqala ukukhuthaza ngaso abantu bakithi bengathengiso yiyo i-KFC yona le evulwe kathesi.
Selike lahlolisisa yini labona ukuba labo okuthiwa yibo abafundisayo abavela eHarare bafundisani abantu bakoBulawayo ngoba besike seza ukubana abanye bayenza imisebenzi efana lokuthanyela?
Ngiyabonga baba, ukubeka kahle. Kambe umsebenzi wokuthanyela uyadinga ukuthi umuntu afundise. Ngihlala ngixoxa labadala lapha nxa ngihamba ngithi kanti emakhayeni kalithanyeli yini, bethi siyathanyela. Ngithi kathi manje okwenza emahofisini abantwana benu bengaqhathwa ukuthi bethanyele yikuyini. Ngokunjalo umbuzo lona lo ukuthi langaphandle kokuthi abathanyela kathi khona ukuthi umuntu aseve e-restaurant apheke amachisa enze lokhu lalokhana kuyadinga ukuthi umuntu aze e-train eHarare. Abantu bevele bekwenza, abanye bamisa imisebenzi khonapha koBulawayo bevele besebenza kwezindawo ezavalwayo kumbe kusemahotelini. Angithi babantu abafunakalayo endaweni ezinjengazona lezo. Bathi ngomgqibelo emini sathuma ubukhokheli bethu baya-engage i-management ye-KFC. Sesiyababonisa ukuthi lokhu abaqhubeka bekwenza ikakhulu sebelethe amapholisa ukuthi azazonikela abantu bakithi ngezinja ebethusela kasikuthandi. Bakufakaza ngempela ukuthi abantu laba babuye eHarare kodwa bazobuyela. Kodwa kuliqiniso esikwaziyo ukuthi asoqiniso. Abantu inani elingako ongathiwa lingabuya izotrain abantu kuyinokumangalisayo ukuthi ngisukudle restaurant okungeshula abantu bakithi.
Alo ke ngumqondisi umnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umanyano wamabandla aphikisayo oMDC Alliance ulakho ukubhidlika phezu kokukhethwa kwenkokheli ezancintisa kukhetho. Umanyano lo wathatha izigaba zebandla leMDC eziningi kodwa amanye amabandla aphiwa izilutshwana. Lokhu kubikwa kuyimbangela eyenza kube lobudlwangudlwangu emahofisini aleli bandla ngempela sonto edluleyo. Kambe kungenziwani ukuthi lolu daba lungabhilizi umanyano lo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe endawonye lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Abantu bengayivamba beyizwise kulula ukuthi bese bebuya ke ebantwini. Efike ebantwini bengathi beGwanda namuhla. Ithi abantu beGwanda kambe kumele ibone ngani angasimela njengabantu beGwanda nxa singenza i-coalition ngobani. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalimika umuntu. Balimika futhi abantu bekhululekile. Bona laba abantu esiyabe sibaphiwe ngabantu kakube yibo abahamba beye kuma ku-coalition. Ama-position maningi kule proportional representation, kule provincial council, kula ma-council. Then sokuzasothwa ukuthi ngani phezulu kumbengene we-MDCT. Sokuzalusuthi o-MDC ungena ngaphi, AP party ungena ngaphi kusehla kusiya khona. Manje singavela siyiqalisele phezulu ngokuthi sifaka obani phansi ngapha kungakalungi sokuhle kusixabanisa abantu already. Ngoba kathi sizwile ukuthi kunama-constituency anjenanjani kobani. Amanye ama-constituency esinawo, for example, phansi khona lapha eGwanda, bonabo kuthiwa yibo abazayiphiwa, abala ngitsho lama-structures okurana i-constituency yenaleyo. So ngiyabona ndivelela kusoze kuhambe.
Uthini ngalokho okuthiwa ngumnumzana Fuzwayo, umnumzana Bebe?
Umnumzana Fuzwayo ukhuluma njengomuntu ovotayo ngoba antobana akulula ukuthi ngizanika i-example ngeyami inkayi constituency. Nxa wena ungavuka ukuthi ngoba sifuna ukuthi sibe le-coalition uvuke uye kuthi ebantwini benkayi, hayi uBebe kasami lapha sokusinga ubani. Kubonakala abantu bazabuka ukuthi yes, alright, akuvele into enzima nale kuthi yenzakale. So, mina njengomkhokheli wabantu ungakhohlwa ukuthi politics gani isukela phansi iqala endlini emzini wami with my family. Kufanele umkani labantu abami bavume ukuthi into engiyenza yepolitics bavumelana nayo. Suke lapho iye ngathi iye kuvillage engihlala kiyo ekhaya ezibavumelane labo abantu besiza. Isuke lapho iye wadini engihlala kiyo emalithi wadi 90 ibavumelane layo futhi isuke lapho iye kudistrict kumbe ngithi constituency yenkayi south engiyikhokhelayo kuvunyelwane. Isuke lapho iye kuprovince, isuka kuprovince iye kuregion yemathebeleni, isuka kuregion yemathebeleni isuka yi-national coalition. So wena ungaze uqale ku-national kungavumekala ukuthi uqale ku-national but ungakaze wenzeni ungaka-implementi into nxa uqale wavumelana ku-national. Qala uye phansi kwenzela ukuthi okwakuqala bonke abantu uhambe labo ngoba ungaze uthi uvumelane phezulu ukuthi ufuna ukuye ebantwini ukuthi yenzani sokuzaba ne-problem but ungaqala phansi kusiya phezulu. Zathutha ukuthi kuba lula khonoko kwenza ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi senzani, kwenza umuntu wonke ukuthi aphatheke.
Mnumzana Fuzwayo ungaphosela ukugcina?
Hayi, simele ukucela yilo ukuthi siyacela kubo baba uBebe labanye abakhokheli phezulu nalaba amabandla wonke. Into esiyifunayo siya ku-2018 sifuna i-coalition and i-coalition ukuthi ihambe kwakhathesi abasibhekhele ikhekhe elimele phana elihle li-attract noma phana liyabe linzima kodwa phandle lipholishwe kuhle lilihle sizalithakazelela. Ukuthi okuphakathi ngalo kulwisana okuphakathi ungazwalani phakathi kwenkulumo ze-coalition kugcine sekusokudubuka kuphuma phansi kukhanye khona ukudlula ubuhle bekhekhe esilicabangayo alisathengeki. Ngoba ngathesi nxa ukunje sikhuluma abantu kathesi sasebeyibona nge-coalition sebebona ubudlwangudlwanga abasazwisisi ubuhle be-coalition. So kabahlali phansi isikhathi sisasekhona bakwenze masinya kulungiswe. Kuthi sokunjeni kusela mo 5-6 months towards the election bebonta indaba yama-candidate konke sokulungisiwe. Siye ku-election singene ebantwini sikhampeni thina abantu asibesayo abantu siyangena sikhulume lapho.
Alo ke umnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngisewange East njalo ngixoxa lomeli walesi sigaba edalele parliamente umnumzana Wesley Sansole. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Sansole.
Yebo baba Nkomo, ngiyabonga.
Yes, injani izakhamizi khona ngapho? Kuyini okwenzakalayo esigabeni sakho?
Hayi, izakhamizi ziyaphila baba Nkomo. Okwenzakalayo kulezi nsuku abantu njengoba asikho sikhathi sokulima kodwa kulezinye indawo le irrigation ezinjenga eKentale. IKentale kule Tweet elinywayo kathesi about 3.5 hectares abayihlanyeleyo nje under i-command agriculture esigaba sedibane nedede ewange East khonapha. Kulezinye inhlelo njalo ezokuvuselela amadamu njengedamu elinjengasemansuma dibane nedede lendawana ezijiyeneyo nje kulamadamu esingathi abe segcwele inhlabathi ichebecheme okwenza ukuthi isikhathi nxa izulu selisina laphana angaze agcwala ngendlela okumele agcwale ngayo. Yikho-ke sithole uncedo ikakhulu kwabe-World Vision abayibasiphathisayo ukubana kususwe ichebechebe noma inhlabathi yonale ukuthi idamu libe le ndawo enkulu engagcina amanzi ngesikhathi sezulu.
Ngobani abakhipha linhlabathi? Izakhamizi bencedisana labo abe-World Vision kumbe bakhona abantu abaqhashiwe?
Hayi, izakhamizi akuqhatshwa abantu, izakhamizi eziyizo ezenza lo msebenzi. Abe-World Vision bezosiphathisa nje ngalokhu nalokho kufana lokudla lokunye kodwa kuyizo izakhamizi eziyizo ezisebenza khonokho. Njalo uzathola ukuthi kulamadamu angani asesenamanzi kulezi ngadi sile damu elinjengetonteka lapho abantu abalengadi khona abalima khona bephathiswa i-World Vision. So abantu baphathekile loko bethwala amanzi amabhakethe besusedamu besiyathelela. Sikhangelele ukuthi kumbe singathola imali yokubana kugejwe omgodi phakathi kwengadi kodwa yiwo umsebenzi ewenzakalayo kakhulu kusona lesi sigaba okuphathelane lamadamu lezingadi nalokho engikutshoyo kokulima kwengqoloya.
Zinkulu okunganani iy'ngadi lezi? Ziyenelisa na izakhamizi ukuvuna mpela zithengise? Ukhulume ngokulima ingqoloyi, ukhuluma ngokulima mbona bayalima le mpita, bayathengisa abakutholayo?
Ye, bayathengisa abakutholayo kodwa okuningi ngokokuthi bathole ukudla ngemuli zabo izingadi. Kodwa ingqoloyi njengoba ngitshile ukuthi kunendawo engani engalingana le lama-hectare amathathu lengxenye betholakala ingqoloyi ukuthi basebenzise. Okutholakala engadini okuningi kakhona ngokuthi badlele muli zabo kodwa uma sekusele okunye besebethengisa. Kunenhlelo njalo lapho abantu abafundiswa khona ngokufuya imbuzi. Kunenhlanganiso ezinjenge-SNV zabo Environment Africa abafundisa abantu ukufuya imbuzi ukuthi imbuzi ziphathwa njani lokuthi izibaya kumele zakhiwe njani zibe phezulu zingabi phansi ukwenzele ukuthi ulongwe lobana behle kuye phansi. So bekunama-programs lama-workshop okufundisa abantu themba abaningi bathole imfundiso enhle kakhulu. Laba ngafuyanga imbuzi lawo bafundile kwenzele ukuthi nxa kulezi hlobo zabo ezinembuzi lawo babo bazifundise lazo ukuthi imbuzi zifuywa njani.
Inyamazana zendle zona azihluphi yini ezivandeni lapho kulinywe khona?
Ziyakhathaza kodwa-ke ngalesi sikhathi besingakabi ledubo olukhulu kakhulu ngenyamazana zendle ezivandeni. Inyamazana zendle ezikhathaza kakhulu zindlovu ngesikhathi sokulima. Zona ziza emasimini zifike zona esibili kodwa ezivandeni lapha hhayi besingakabi ledubo olukhulu ngoba izivande zakhona ezibiyele ngocingo.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omhlonitshwa. Siyabonga.
Ngiyabonga mama Nkomo.
Lolo beguluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli wewange East edalele parlamente umnumzana Wesley Sansole. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontunga milinkomo.
Ngukama.
Hayi siyabonga ntungameli ube lobusuku obuhle. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Kamurai Moyo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union. Kwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho esikuzwayo kubana iNational Railways ingathola imali engange $400 million ukuthi ivuselelwe imisebenzi. Lithini ngakho lo?
Hayi, kithi thina imali isivuyile okuzenza ukuthi khona lama workers ethu thina ama members ethu abangama workers ayi railways ukuthi bahlale besemsebenzini. Asiyabuya mukele ngentokozo.
Sasizwe abanye besithi kufunakala imali engange 2 billion pho nxa sokutholakale le i 400 million ayincane kakhulu na.
Hayi, imali le nje ukukhuluma kwabo konke kumhlangano esiyenzayo labo abe management. Imali le incane le. Ayisiyo imali esidayelele ukuthi khona ingavusa uloliwe.
Ye, manje ke nxa sikhangela okwenzakalayo lezi suku kuyini siyakhumbula ukubana bekulesikhathi izisebenzi zingatholi iholo kathi sikuhamba njani?
Abala ngoba izinto kona zingahamba siyebuja ngendaba zomkhulu. Ukuthi kanti ayile kuze izikole zabantu lezi elilazo lizazibhadala nini? Kathesi ngela last week kona kona sikhere ukuthi kona hayi uhulumende uthe kona izikole zenu lezi elilazo. Kona nini zibuye ngapha sizihlole. Ukuthi bazihlola ukuthi kona kube njani lati asikwazi.
Manje izisebenzi zona ziphila njani lezi nsuku khona kunzima kangaka zingatholi iholo?
Akhrizi kunzima. Iqhinisa liphelele kunzima sibili izenza kweloliwe impilo abaseyiphila uyazi waphila impilo yabantu abangasebenziyo.
Isike sabona ezinye izisebenzi zitshengisela ikakhulu omama kade betshengisela besithi obaba sebethole nzima. Kunjani lezi nsuku?
Hayi, kukho lezi nsuku besihlamelela khonoko ukuthi khona umqashi besithi khona kulo investor obuyayo. So anti abona ukuthi khona ma kuthiwa khona kulo investor obuyayo umuntu okelekayele ukuthi khona i-investor obuyayo ubuya ngobuhle ukuthi uzabuye ebhadala izikweleti zonke ziphele. So khonoko kwamademo abantu besihlamele bekayelele u-investor nalo obuyayo kodwa ngiwazi ukuthi asekuphuma i-400 ukusheda into engazakaliyo.
Manje kona emsebenzini kumi njani? Emsebenzini lapha abantu bayahamba besiyasebenza bengaholi?
Emsebenzini abantu bayahamba kodwa abantu baziyenza basevalweni. Kanti esibe kule ndaba le kade gijima ukuthi akona i-business iyabuya uyazi ukuthi akusebenzeki. Abantu bonke basikwazi ukuthi khona mbani osalayo mbani ohambayo. So akusebenzeki liqiniso elipheleleyo.
Zona izitimela zihamba ngemfanelo?
Lokho sokwagcina kudala lokho zihamba ngamadileyi tayini zodwa. Akuna sitimela esihamba ngesikhathi.
Ezithwala impahla ke ezifana lamalahla lokunye zikhona?
Last week sikhethwa lomhlangano le-management bebesithi khona bona bale-challenge yokumuva ikolo liyana besithi bona ama-wagons ayashoda lama-locals but besingani ibhizinisi engani isikhona khona ngale one. So i-problem yang khona ma isitimela zile kuze ma kushota amakhanda lamatokisi usho ukuthi khona kula into ehamba yakho shoti kuhambe njengoba.
Manje nxa sikhuluma nje izisebenzi ziyaba zisiyayenzani njengoba izitimela ziyaba zingahambi?
Hayi, izisebenzi emsebenzini kithi bayahamba. Ukuhamba emsebenzini izisebenzi ziyahamba ngoba isitimela manje ayikho khona isitimela manje ngahambi ngesikhathi sezingenabantu. Abantu bayahamba bangena esitimeleni sabo but ama-delays azenzakala endleleni kwesi sikhathi bathina bethatha ama-2-3 days ezendleleni but imsebenzini babehambile befakwe kulokungeni ukuthi khona yebe ku-shift egcweleyo.
Hayi, kwezwakala isikhathi yiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli kumbe uphose ilizwi uphosela ezinye izisebenzi zerelwe?
Hayi, yini njeri ezingaba labo nje ukuthi ukuthi ayikhangele konke ukuthi ngeke umuntu lokwenza ngokukhulumende ukuthi uthi uyinvesta ozavuya ekhangele isebenzi ukuthi isebenzi lezi ama contract labantu abasebenza kudala abafanele bahlonike labo njengezisebenzi sengathi njengabantu abangena msebenzi abangena ncwadi ukuthi sengabona namhlanje ukuthi kuna phuka uhambe ongena lutho so sikhangele konke ukuthi hayi makuyi amachiswa lama changes ecompany kabe lama changes azakhangelela la ama ukuthi ukuthi kona bona laba abantu abayenza ukuthi kona uloli wabe ngololiwe kufanele nathi sibananze.
Hayi kwezwakala, hayi sibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga mfethu, ube nelangelihle.
Lo-ke ngumnumzana Kamurai Moyo, isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi zikaloliwe eZimbabwe, Amalgamated Railway Workers Union, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lwabangelancwadi zokuzalwa ama-birth certificate ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Sixoxa lonkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale lesenate. Siyakwamukela kuhlelo umhlonitsha.
Alright.
Belilohlelo lamanye amalunga edale lesenate agoqela unkosikazi Jasmine Tofa olokuxwayisa abantu ukuthi bengathola njani incwadi zokuzalo. Selingaphi ngalolu hlelo?
Uhlelo lolu luzathatha isikhathi ukuthi luphele ngoba indawo ezehlukeneyo zinika amacebo ehlukeneyo. I-advice differs according to the areas. Ngoba nxa esesithi kasela sihlobo sezafa, abantu lapha ahlala khona bangavumelana babe ngabaza kutsho ukuthi ye ubani wazalwa nini, siyakwazi wazalwa ngubani. Nxa esevelela kwenye indawo uthi kuthiwe umama wami aqala athatha i-birth certificate ngoba kalayo. Umama la uthe uyathatha kwathiwa ugogo wakhe noma loyise labo babe le ma-birth certificate kuqala. Nxa sekusenziwa umlungelunge onjalo kutho ukuthi veleke lo muntu kafuna ukuthi abantu bathathe ama-birth certificate ngoba ngabe sikhuluma ngalo umuntu lo esimkhangeleyo bangasitsheli ngonina lo gogo wakhe ukuthi banama-birth certificate yini. Ngoba nxa sikhuluma e-parliament nxa bevumelana lathi abe-social service nxa bezo-address bathi bona lani ma-MPs lingabancedisa ukubabhalela i-affidavit yokuthi sibili umuntu lo uzelwe lapha nini. Abantu betsholotsho kungathiwa kaye bathatha baze bangowe-witness kuphela abangasiyo zihlobo zabo abafuni phela ukubhadala imali yabo ukuthi nje sekulecala ukuthi ngihlezi lomakhelwane sekufuna ngidinga imali yokuthi ngigade ibhasi nye witness. Ngesinye isikhathi uzwa sebesithi zifuna incwadi yokuthi umzali wakho wafa. Akuzange kube le burial order phela ebantwini betsholotsho ababulawa yigugu round kumbe abenkaya ababulawa yigugu round. Nxa usithi sekufuneka kube le ncwadi yokuthi umuntu wafa nini bayayithatha nga.
Kodwa nxa sekulabafakazi bokuthi bayamazi ukuthi lo umntwana wangaphi bayakuvuma yini lokhu komsitheli?
Ngoba lakho ekomsitheli abakhulumi ulimi linye. Omunye layo ubuye sekutshela ukuthi ha likhohliwe alibuyanga le ncwadi yokuthi ubani wafa nini. Ngoba abanye balethwa bengabantwana sekubulewe ugugu kwabulawa unina kwabulawa uyise kwabulawa abantu bakhona apha abanga witness abadala kwasalo ungabantwana kuya witness ukuthi ungabantwana khonoko
ngaphambilini kwalingxoxo uke wasichazisela ukuthi wake wavela wasebenza ukunceda abantu ngencwadi zokuzalwa lezi ungathi uhluphela ngkhona lokho elufanana yini kumbe luyamemetheka
uzwana mina kangiboni mehluko wothi ngikutshela ukuthi futhi kwenzakaleni ngini eParliament ngiyimembi yecommittee okuthiwa yigender committee sizise saphuma njengecommittee silanda izindawo lezi ezigcina abantwana abangelabazali kube abantwana abahluphekayo okuthiwa ngama social welfare homes abantwana laba ba under social welfare eyone engumthungameli wokunika ama benefits abalawo na iyeshile ukubanika yoni social welfare abantwana bayekela ukuya esikolweni anthi akubona ukuthi vele nxa bekukhuluma bayahumana ngoba bayabona ngokwabo bayehlule ukwenza konoko bese sithi akulula hambani lekwenza so hamba behlulwa yini bona ukwenza so bekhona pha begcina abantwana bakhona abanye abantwana bathi besiyavaka besiyadlala ama sports outside the country bona bangahambi ngenxa yokuthi kabala ama birth certificate bese sithi into elula ilula njani bese hluleka njengohulumende ama homes abawabo abagcina abantwana labo bantwana kabala ama birth certificate
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi tholakele mahlango khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale lesenate sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni obutsha lilami usithandekile mhlanga ngikho napha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile ube lobusuku obuhle Magamadela sikhobokhobo ngamnanku samamo isigcibela uhlelo lothu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela Isitolo se-KFC koBulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abedolobho lakoBulawayo. Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla kumanyano we-MDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.